Sibabonga ke uJonga kanye loMavela singokusinika izindaba ngolimi lesiNdebele. Siyalamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 15 Mbimbitho 2016. Silethelela uhlelo lezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uPraxedes Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
Umeya uJay $200 namhla ngemajiki yeprovincial magic court uqhathekile namhla ngo-11 ngemva kokubebona ukuthi okube kukhulunywa ngushiphiphi lamapholisa kube kungela mandla emthethweni.
Umeya wedolobho leGweru uMnumzana Mtendi Kombayi umsekeli wakhe loSibakhulu baze baphiwa ithuba lokuhlawula isibambiso sebail samakhulu amabili amadola $200 ngamunye.
Sisebenzise imali engange 423,000 ukubana sigezise amachibi la ukuthi asebenze ngokuhle, njalo amanzi aphuma emachibini abe ngamanzi agezeke okuzwayo. I-Country Park lamachibi angu-7.
Ikansili yakobulawayo isilungisise amachibi agezisa amanzi angcolileyo aphuma kuzambuzi lasetshenzisiweyo elokitshini le-Cowdery Park ngendleko yamadola inkulungwane ezedlula amakhulu amane. Laloba abesifazana bebalutshwane abalima igwayi eZimbabwe, unkosikazi Nomsa Mafunde ngomunye wabasesaziwa ngokutshaya inala yegwayi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umeya wedolobho leGweru uMnumzana Mtendi Kombayi lomsekeli wakhe uMnumzana Atwell Machkorauta loSibakhulu uMnumzana Daniel Matau baze baphiwa ithuba lokuhlawula isibambiso sebail samakhulu amabili amadola $200 ngamunye ngemva kokubotshwa ngeviki edluleyo. Umantshi uMnumzana Phathekile Msipha uthe akaboni isizathu sokuba abathathu laba bavinjwe ukuthoniswa icala lokungethembeki emsebenzini bevela emizini yabo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe legqwetha labathathu laba uMnumzana Brian Dube ngalolu daba.
Umeya uJay $200 namhla ngemajiki yeGweru provincial magic court uqhathekile namhla ngo-11 ngemva kokubebona ukuthi okube kukhulunywa ngushiphiphi lamapholisa kube kungela mandla emthethweni ngabaleka.
Ya manje ungasitshela ukuthi sekuzahamba njani kathesi, liyabuyela yini emthethwandaba, njalo libuyela nini?
Into ezayenzakala kathesi ukuthi mhla ka-15 siyabuyela ecourt, kodwa kuyabe kuyi-remand court. Amapolisa abaqedi ukwenza ama-investigations abo, so sibuyela kucourt ngiyetshengisa ukuthi sisesekhona.
Lona icala abalokhu besetheswa bona abade bebotshiwe kuthiwa ngelani?
Icala kuthiwa yi-theft or criminal abuse of office. Kuthiwa khona kumnyaka emibili ababesebenza kiyo khona i-council yenza ama-expenses ayi-8,533 ahlanganisela ama-allowance yamakansela le-food yamakansela kuma-meeting.
Ye, kodwa yena umeya uyalilandula phela icala lena?
Lona vele kalisilo cala, umsebenzi babesebenzi umsebenzi wabo kulama-resolution akudala avele akhona ukuthi yena babesebenza if you approve yi-full council.
UMnumzana Brian Dube ligqwetha wekhuluma leStudio 7 ecingweni eseGweru. Ikansili yakobulawayo isilungisise amachibi agezisa amanzi angcolileyo aphuma kuzambuzi lasetshenzisiweyo elokitshini le-Cowdery Park ngendleko yamadola inkulungwane ezedlula amakhulu amane $423,000, kuthi amanye aqaqele idolobho lawo aphakathi kokulungisiswa. UNompumelelo Moyo usipha lolu daba.
Umanjinela uDumani Gwethu osaphethe isikhundla sikamanjinela omkhulu wekhansili yakobulawayo uchaze ukuba balungise amachibi ayisikhombisa bakhupha umquba bafaka lemichina epima isilinganiso samanzi angenayo laphumayo esegezisiwe ukuze umsebenzi wokugcina amachibi ubelula.
Sisebenzise imali engange 423,000 ukubana sigezise amachibi la ukuthi asebenze ngokuhle njalo amanzi aphuma emachibini abe ngamanzi agesiseke okuzwayo. I-Country Park lamachibi angu 7. Emachibini awokuqala amabili sikhiphe umquba obusu leminyaka engu 4 ungakhithwanga.
Umanjinela uGwethu ubike ukuba amachibi engcikeza ayisikhombisa e-Country Park ayakhiwa ngomnyaka ka 1996. Ukuba asize izindlu ezizinkulungwane ezithobaminwe mibili 8,000 kodwa manje asesiza ezinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000. Obemele ukansila weCountry Park ukansila Rodney Jele uchaze ukuba udubo olubhekane lezakhamizi uyalwazi njalo ibulawayo iphakathi kokulungisisa zonke inhlupho eziphathelene lokubona ukuba amanzi angcolileyo aphathwa ngendlela ukuze abantu bengahlaselwa imikhuhlane.
So izakhamizi engakunjwe ukuthi zingakhululeka ikansili izalungisa isikhalazo zabo.
Ezinye izakhamizi zeCountry Park sezileminyaka edlula emihlanu zingela manzi ahlanzekileyo. Esinye salezi zakhamizi unkosikazi Nyarayi Nyathi uthi baphila ngendlela engahlanzekanga njalo bahlalela evalweni ukuthi imikhuhlane enjenge cholera ilakho ukuqhamuka.
Sasilesicelo sekuthi sinikezwe isevisi yamanzi lama toilet lokuthi noma umkhuhlane wekholera ungavuka yithi sizaqalisa ukufaka impukane zigcwele yonke indawo. Isuriji iseduze kuthi iyasprewa ngoba ispray kungena ezindlini sibili.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Melody Tapera Gumbo yena uchaze ukuba ngisho isikolo seCountry Park esitsha asilamanzi ahlanzekileyo.
Endaweni yethu akulamanzi, akula ama-toilets, sisebenzisa ama-black toilets. Silesikolo esitsha eCountry Park khona phana kuma segment 4 asila toilets, flushing toilet. Abantwana abasebenzisa soccerway toilets. Indawo yethu ayikagejwa, ayikafakwa ama-pipes, so sikhala ngama-pipes.
Ikhansili yakobulawayo iphakathi kokulungisisa wonke amachibi amanzi engcikeza agqaqele idolobho ngoba isiqede ukulungisa impompi ezithwala amanzi angcolileyo asuka ezindlini esisa emachibini angcolileyo. Amachibi kunye lempompi zengcikeza zilungiswa ngemali yesikwelede esavela kubhanga le-ABC. Izindlu zohlelo lohlalani kuhle eCountry Park ezasungulwa ngemva kokuba uhulumende edilizele abantu izindlu kobulawayo yizo ezibhekane lokuswela amanzi ahlanzekileyo kunye lempompi ezithwala amanzi angcolileyo. Kodwa umansipala wakobulawayo useqedile ukudonsa impompi zamanzi ahlanzekileyo langcolileyo ngemizamo yokuqeda udubo olubhekane lezakhamizi. Nyimele iStudio 7 yiseCountry Park ngingunompumelelo Moyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. UZulu usesole ukuthengiswa kwezizalwane zeZimbabwe ebugqilini kwamanye amazwe afana leSouth Africa, Dubai, Kuwait lamanye ngemva kokuthenjiswa imisebenzi leholo eliphezulu. Insololo iza ngemva kokubotshwa kwabesilisa abayisithupha ngeviki edluleyo besethethwa icala lokuqoqa lokuthengisa abesifazane abedlula amakhulu amabili kuzizalwane zeKuwait lapho abafika benziwa izigqili. esikhathini esiningi abesifazana laba babikwa bebanjwa ngamandla ukwenza imisebenzi egoqela ukuthengisa imizimba kanye lokusebenza ezindlini bengaholi. Amadoda abotshiweyo la amiswe edale ngecala lokusebenzelana lamagumaguma bedinga abantu bebathembisa imisebenzi kodwa bathi befika emazweni lapho abayabe bethenjiswe khona umsebenzi benziwe izigqili. Amapolisa abophe isiphathamandla sezigodlo seKuwait eHarare ngecala elifanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixhome ingcwethi kundaba zokungena lokuphuma kwabantu emazweni atshiyeneyo, umnumzana Mlamli Nkomo.
Udaba lolu singalukhangela ngendlela eziningi. Singakukhangela ukuthi nxa kwezomnotho welizwe zingalunga, alungeke luphele kodwa lungehliswa. Bese sikhangela futhi ukuthi nxa uZulu engaziswa ngobuqili nobumenemene lobubenziwa ngabantu, bethatha abantu bebathembisa imisebenzi kufike ngale sebebasebenzisa imisebenzi engcolileyo. Ngakho i-awareness ukuthi abantu bafundiswe ngentilo kubalulekile. Kuqakathekile njalo lokuthi umkhonomi wethu welizwe uyenze kube le misebenzi ukuthi abantu bengazitholi sebengena ezilingweni ezinjengalezo. Okunye abantu kufanele bafundiswe ukuthi izinto lezi ezokuthola imali lula, inganekwana lezi abantu bangasuki babazithembi, abantu bafundiswe ukuthi imali iyasetshenzelwa. Kufanele umuntu abe lekhono kumbe iskill afundele umsebenzi, hayi le misebenzi epromisa abantu imali ezinkulu kodwa abantu bengelakhono lokwenza lowo msebenzi. So uhlupho lolu lunzima lona oluluphele totally lolo human trafficking kodwa lungehliswa izinga.
Nxa umuntu ethe wabona isimemezelo ikakhulu emaphephandabeni Nkomo, sithembisa umsebenzi omuhle oleholo eliphezulu, yiziphi impawu okuyabe kumele azikhangele ukuze abone ukuthi lo ngumsebenzi weqiniso kumbe ngabantu abagangayo?
Ezinye zezithembiso ezilapho zisuka zingakholeki okwenza ukuthi abanye abantu basuka bethatheke lula sebetholwe ukuthi imali yakhona iningi kakhulu. Ngakho izinto ze-human trafficking kakhulu zibonakala ngokuthi into ezithenjiswayo lezi, imali ezithenjiswayo zibe ziningi kakhulu. Kodwa uZulu kufanele ananzelele ukuthi lanxa ku-offer umsebenzi kufanele laye umuntu adinge ezinye zendlela zokwenza eyakhe ukudingisisa ukuthi kambe ngakule company njalo yini, nga i-address yayo ikuphi, ikuliphi idorobho, amafoni yayo angazi. Ngenxa yokuthi izinto lezi kakhulu kwesikhathi zibona kuma-internet, yikho lapho abantu ababanjwa khona kakhulu. So kuyadingeka ukuthi abantu bazenzele i-research yabo, bengadingi kuphela ukuzwa ngilabo abaqhatshayo, bazifunele bona enye information engabasiza ukuthi bangangena ezilingweni bagcine sebesebenzisa izigqili.
Umnumzana Mlamli Nkomo yingcwethi kundaba zokungena lokuphuma kwabantu emazweni atshiyeneyo, i-human migration.
Bontanga asidibaneni kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection namuhla, lapho esihlaziya khona udaba lokuthengiswa kwezizalwane zeZimbabwe kwamanye amazwe, ikakhulu abesifazana lapho abafika bagqilazwe khona besenziswa imisebenzi efana lokuthengisa imizimba. Lokhu kulandela ukubotshwa kwabesilisa abayisithupha ngeviki edluleyo besetheswa umlando wokusebenzelana lezigilamkhuba zakwele Kuwait, ukugqilaza abesifazana beZimbabwe abedlula amakhulu amabili kulelo lizwe. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lingasazisa ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318.
UZulu waseZimbabwe uthi ulakho ukuphuma emcabangweni wokuthembela ekukhongozeleni isikhathi sonke nxa engathola imfundiso kwezokuqhutshwa kwamabhizimusi okuzinakekela. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokho kuvezwe ngabaqhuba imisebenzi ehlukeneyo eHarare ngemva kokuba abenhlanganiso ye-Rotary Club besungule inhlelo zokusebenzelana labantu abahlala emizini ebalisa Imfakose, Budiriro, Glenview, Kuwadzana, Warren Park, Lerukare, ngokubatholisa usizo lwemfundiso yokuqhuba amabhizimusi. Lokhu kwenziwe ngosizo lwemali evele kuRotary Club yeHarare eZimbabwe isebenzelana leye Rotary Club Denver eseColorado kwele Melika. Umnumzana Simanga Kapesi wasemzini weMfakose uleminyaka engamachumi amahlanu lanhlanu yokuzalwa, uphila ngokubaza izithombe zamatshe. Akazange aqhathwe ukusebenzela omunye umuntu kaPesi selokhu wathwetshulwa yingwe.
Hayi uyaqhathwa kakukubi kuright, kuyadipenda ngokuthi lawe nxa ungaqhathwanga uyakwanisa ukuthi uzenzele umsebenzi wakho, kodwa ungangena kokokuthi ufuna ukuzenzela umsebenzi uyazenzela ngakhono. Awusoze udinga ukuthi uyeqhathwa kwesinye isikhathi, uyabona ukuthi hayi nxa ngizenzela kuyabe kuhamba kuhle.
Unkosikazi Chipo Dube uhlala eRugare njalo enguyena okhokhela kunhlelo zokutholisa uzulu usizo lolwazi kwezokulondolozwa kwemali eza kusetshenziswa ukuqhuba imisebenzi yentuthuko enhlanganisweni yeRotary Club.
Thina sasijayele ukuthi kufanele uphiwe imanifest ungakaseve yakho, yikho laba bafundisa ukuseve idola ngeviki. Kwanguzima bathi khathesi sababona ukuthi sokuright.
Indlela zokulondoloza imali zama-savings club isiphathise abanengi. Unkosikazi Dubethi esevuleka amehlo uzulu phezu kokuqatheka kokuzenzela, esekubona ukuba okumqoka yikuba lalolu lwazi lokuqhuba imisebenzi yabo lokulondoloza imali, hatshi kulindela usizo. Unkosikazi Susan Cakana ngomunye wabaphatheka kumisebenzi yokuzinikela ukuphathisana lozulu kungela nzuzo ngaphansi kweRotary Club eyemzini weHighlands eHarare.
Lokhu kwenza ukuthi abantu babe lonanzelelo ekuthi nxa webolekwe imali kumele uyibisele lapho weboleke khona, njalo nxa wenze imali kumele uyigcine esithi yikuseva.
Kusukela ngomnyaka ka-2009 abeRotary Club bafundisa uzulu wakulemizi indlela yokulondoloza ibhizimusi loba lilincinyane okunganani, kanye lokuba kuqakathekile ukulondoloza inzuzo abayitholayo bengayichaphazi ngemva kokunanzelela ukuba iningi labantu belingelakho okokwenza ukuzisiza umumo womnotho elizweni uqhubeka usiba mubi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Hehe, sokunzima manje enkundleni yomncithiswano wenkondlo kuStudio 7. Hambani liyezibonela ekhasini lethu eleFacebook kuVOA Indebele. Sezikhona inkondlo ezithunyelwe ngabanye benu. Ubona ngani ungamedlula uJanet Khumalo na osekhona manje? Ngena lawo uzitholele umvuzo, siyahulula ngapha kuStudio 7. Ozathola ama-like amaningi nguye othola umvuzo omkhulu weradio esebenzisa amandla awelanga awesola. Ukungena nje kumncintiswano uyathola umvuzo. Futhi ungathola ama-like amaningi, uthole umvuzo omkhulu. Lingakhohlwa ukutshela izihlobo labangane ukwenza like ikhasi le-VOA Indebele ku-Facebook.
Abalimi abeBotswana sebamukele inyathelo likahulumende wabo lokubulala inkomo yonke yeZimbabwe engena kweleBotswana, kuyindlela yokulwisana lomkhuhlane womlomo lamasondo, i-foot and mouth. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usipha lolu daba.
Abalimi laba bathi balamukela inyathela lokudubula inkomo ezivela eZimbabwe ngoba zilakho kuletha umkhuhlane wamasondo lomlomo. Bathi inkomo zabo uma zingangena eZimbabwe nxa seziphenduka ziyabulawa, bephiwe amachumi amane amadola eMelika kumbe amakhulu amane amapula, kodwa inkomo zona zibulawe. Umnumzana George Kumba ovela esigabeni seTshakala siduze komncelo weZimbabwe ulamukele leli nyathela ethi noma libuhlungu iyo indlela yokulwisana le mkhuhlane yenyamazana.
Mina bengisithi ngibona kuhle u-government yenza kahle ukuthi inkomo zeBotswana zingayangale zingofaki ezangale isiki, lezi zimbabwe zingabuya lapha zingafaki isiki eBotswana. So ngibona kuhle ungathi ungadisturb isiki ukuthi ihambe ngale langane kuyele ngayo.
Uhulumende weBotswana yena uthi njengomthengiso wenyama emazweni ayenhlaniso ye-European Union kuqakathekile ukuthi alwisane le mkhuhlane yenkomo ngazo zonke indlela. Edingekela kwenza njalo uzalahlelwa ibhizimusi ebiza izigidi lezigidi zamadola. Omunye weZimbabwe umzana Daniel Ncube laye uthi kakuboni kungumona ukubulala inkomo lezi, ikakhulu uhulumende weBotswana esenikeza iZimbabwe inyanga ezintathu engakaqali leli nyathela.
Ya indaba edanisayo ukuthi inkomo zizabe zivulawa nxa zingachapheleli izweni leBotswana, kodwa khona lakho abantu beZimbabwe siyabasukula lapha. kudala batshelwa ngamaTswana ukuthi bengabekela inkomo zabo zichaphela ngapha kothango. Ngakho futhi ilizwe leBotswana likade libanika imithi le efana lamavaccine ukuthi bebe beselapha inkomo zabo, kodwa inkomo zabo zokho zigula zisecela ngangapha kothango.
Abalimi ezigabeni zeZimbabwe seduze leBotswana sebeyazisiwe ngenyathela leli ukuze bagcine izifuyo zabo zingamuki ziyeqe umngcele. IBotswana leZimbabwe babambe umhlangano weHabron ngenyanga edluleyo lapho uxoxwe ngesikwelede seZimbabwe elaswe semithi ezifuyo. IBotswana isithi noma kunjalo izaqhubeka incedisa. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngisabulungu leBotswana.
Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa akwele Belgium abikwa esegumbolozele enye yendawo edolobheni leBrussels ngemva kokukhaliswa kwembhobho endaweni le duzane lalapho okwakuthiwe khona amabhambu adubukanya kenye kwele France edolobheni leParis ngabalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo kwafa abantu abaningi. Iqembu lebulenjini elizibiza ngokuthi Anonymous lithi selisungule umkhankaso wokuvimba umunye wabadinga usekelo ukuze akhethwe ukumela ibandla lakhe lama-Republicans kukhetho olukhulu lokudinga umongameli uMnumzana Donald Trump. Emfanekisweni owevidiyo ophunyiswe emhlaka 4 Mbimbitho, leli qembu elingavezi ubuso benkokheli lithi likhathazekile ngomkhankaso oqhutshwa nguTrump ngoba unyunkoloza lokuthuka izigaba zabantu abathile empilweni. Inani labalimi besifazane libikwa lilincane kakhulu eZimbabwe. Iningi labo ngelilima amabele lokufuya inkomo. Kodwa abalima igwayi balutshwana kakhulu. Unkosikazi Nomsa Mafunde ngumunye wabesifazana abesezaziwa kakhulu ngokutshaya inala yegwayi. UMafunde olima eMangura esigabeni seMashonaland West utshele iStudio 7 ukubana lanxa kulobunzima bokulima lesi silimo uyakhuthaza nalabanye abesifazane ukuthi basilime.
Mina ngaqalisa ngo-2010 ngabona ukuthi ngiyalima. Ukuthi udinga imali yakhona kwakuhlupha. So ngabona ukuthi hayi nakangizami ukulima i-trip yakho for igwayi leli. So I then decided ukuthi, you know, ngenze ngedwa ngahamba e-TIMB ngazi ukuthi kuhamba njani e-PRB ngibuza. Then I decided, you know, this is a cash flow issue, and the only way I'll generate money is by ukulima igwayi. It's a cash crop. Yazi imali yakho immediately. And unlike ukuthi ungalima okunye lokhu zanelela, ama-check akhona aphuze, kodwa le gwayi uzazi imali yakho khonapho.
Ungasitshela nje ukuthi iplazi lakho lingaphi kwakhona?
Lise Mangura Boma, Mashwe, Makonde District.
Ulezisebenzi ezingani?
25.
Lapho uqala ulilima igwayi lize liyethengiswa ukuthi kuhamba njani?
Umele yenze okuqathekileyo. Wakwazi ungaqalisa ukwenza igwayi, umele yenze i-feedback yakho kuhle kuhle. So you have to go uyothenga ama-chemicals akho, yenze i-landscape yakho kuhle, and make sure that you are going to put ama-quantities akho right, alright, e-fertilizer. And then your curing system layo. Oh, wabuchisi gwai, wakona ma bang. And then I have a right. Make sure you've renovated your bang. Uhambe. Yote nyam, ama nasha ako. Naku sebeze sama nasha. Odi ukuni za ako, yukite. Wote naya sebeze sama nasha. Nga renovate, anyetwa. Yona liyam, nyere nga tingayo. Bichana. Ogu nwani koneku. But it's been very tough being a farmer. You know, in tobacco farming. Nyumtazi.
Kodwa ke uyathola yini uncedo kwabanye kwezinye inhlanganiso eziphathisa ikakhulu omama?
Hayi, akula. Akula ama-association akhona abafazi, especially bayenza i-tobacco. It's a male-dominated environment, and ukuthi umfazi apenetrate angene khonapho, avele you have to be very strong. Very strong. And Lamia was very committed, determined ukuthi ngizakuyenza lokho. And then, you know, I've done it. And ngiyabonga inkosi, umlimi ukhona. And has given me the strength to be able ukuthi ngilime igwayi. Liyahlupha igwayi, kodwa you have to be very good le gwayi. It's like a baby, umntwana. Gcina umntwana, uchago, encane. You know, you really have to be very, very caring legwai. To get to the market, ukuthi uzuza ama prices are right, kumele uyenze ukucorrected awe.
Sizwa kuthiwa wena ungomunye wabahlala bethola imali engani ingcono, abanye bethola imali ephansi nxa kuthengiswa ngama cages.
Yes. Because I've tried ukwenza ukuright yabo. I have been last season, this season as was kuzawazathenga njani. Imarket ayikavuli. Kodwa last year, no, ama average prices they were excellent. Ngazuza ama $5 60 per kg, and I was put in the small scale category.
Lo ke bekungunkosikazi Nomsa Mafunde ube khuluma le Studio 7 ecingweni esemangura.
When we bow, silale ma when we bow, silale ma when we bow, silale ma.
Uhlelo lwamasiko lenhlala kahle yabantu lamhla sixoxa ngesiko lokuphozisa. Iningi labantu eZimbabwe bayalilandela kakhulu isiko leli loba nje seliphela emadolobheni. Ekadeni kade kuphoziswa ngezihlahla zasendle. Kuthi ke emadolobheni kuningi okusetshenziswayo nxa umuntu ephoziswa. Ukuze sihlaziye udaba lolu ake sizwe umnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi kwezamasiko esintu exoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Ukuphosa lokhu kwakusenzelwa ukuhlambulula izisu kakhulu ezabantwana labadala labo babephoziswa nxa sekonakele. Kwakubangelwa ukuthi kwakusenzelwa ukuthi nxa sisidla ukudla, nxa sisidla kwesinye isikhathi sihlafuna kungene lo moya, lokunye ukudla ngokwakho kubangela ukubana eziswini kugcwale umoya, izisu zibe mhlawumbe seziluma, uzizwe zikhala kurukru, kungumoya ophakathi ongamelanga ukuthi ube khona. Kanti lokunye ukudla esikudla kule mihluzanyana ethiyeneyo engafumanise ukuthi kayilungelanga ukubana ihlale esiswini. Ngakho-ke kwakuthathwa uphondo ufakwe lesepa elingeneyo nje abantwana babe sebephoziswa. Nxa kuphoziswa kufakwa lokho esingathi silunge ipressure, kube sekusithi-ke nxa isiningi esiswini sokusithi umuntu agijime-ke ayikhupha leyo ngcekeza eyabe isigcwele esiswini.
Kungakabuyi isikhathi sabosepa lezinye izinto ezinjalo kwakusetshenziswani?
But ivele iganga ligcwele ngezihlahla phela zona lezi ezenziwa isepa leyo. Angithi zikhona izihlahla eziyinkunzane labo zikhukhukhu lezinye ezikhona endane ezithiniyo, ngoba indawo ngendawo ilazi izihlahlana zakhona ezazaziwa ezazisetshenziswa ezazingasoze zibe ingozi empilweni yomuntu. Engakafiki amasepa lawo kutho ukuthi phela abantu babengagezi kade, hhayi yileso laleso siqindi silezihlahlanyana zazo ezaziwayo ezingalimazi umzimba womuntu. Ngakho-ke nxa kwakufuneka ukuthi ufake ulutho emanzini lana phakaphakathi kophondo, babe sebenza zona lezo zihlahlanyana ezatholakala kuleyo ndawo. Kanti-ke la manzi ewodwa ngokwazi kwami ayasetshenziswa, ngoba nokukhulu ukuthi kubangelwe lokho esingathi yi-pressure esiswini ezagcina sibaningi, bese kubamba lowo owade phoziswa ngamandla ukuthi agijime ayesiza esambuzi ukuze inqekezalani iphume.
Kusayenziwa yini khona manje?
Ye, kuyenziwa ngobana siyakwazi ukuthi abantu bekusebenzisa. Angithi kulezi zinsuku uyahamba emadokoteleni mhlawumbe uyephiwa lokuthi ama-laxative. Kade esintwini-ke lokho besebenzisa ye bayasebenzisa ukuthi abantwana bangabi lengubhane, kusetshenziswa izihlahla mhlawumbe ezabomgugudu. Angisiyo nyanga kodwa ukuthi ngaziqamba zonke, kodwa engikwazeki ukuthi izihlahla zazikhona. Kathesi abantu sebevamukuya emtholampilo laba abaphiwa khona ongomaphilisi, alokhu amaphilisi azakwenza ukuthi sihlambululeke.
Lobe kumnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi kwezamasiko esintu ubekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseGwanda. Ukuzigqiba ke indaba zethu zalamhlanje, sikhangele inhloko zezinye zendaba besilazo uhlelo lwalamhlanje. Umeya wedolobho leGweru umnumzana Amutendi Kombayi umsekeli wakhe lo siba lukhulu baze baphiwa ithuba lokuhlawula isibambiso sebhero samakhulu amabili amadola $200 ngamunye. Ikansili yakoBulawayo isilungisise amachibi agezisa amanzi angcolileyo aphuma kuzambuzi lasetshenzisiweyo elokishini leCaldry Park ngendleko yamadola inkulungwane ezedlula amakhulu amane $423,000. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah, kodwa lingayikhatshana ngoba uhlelo The Connection ulowasakhulayo liyeza khona manje.